Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 7 kumpalakazi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele le TRC imvumo yokuba vimbe wonke amalunga ebandlaleli awaxotshise edalele parliament ukuthi angancintisi ukhetho lwama by elections. Umongameli Masomnangagwa uthi sevumelane losowabo weleBotswana umnumzana Makgwetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo sama-passport ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelele ukumiswa emthethwandaba kwele-South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisetshenziswa icala lokutholakala zilabantwana abangela maphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele lebandla leTRC imvumo yokuba vimbe wonke amalunga ebandlaleli awaxotshise edalele parliamente ukuthi engancintisi kukhetho lwama by elections oluqhutshwa ngomgqibelo. Amagqwetha kaChabangu athi isinqumo lesi kasivimbeki eSupreme Court loba nje icele leTRC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi seliphanyeke udaba lolu kulelo dale okuza kwenza abaxotshiswa nguChabangu bangene kukhetho oluzayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma kumhlangano awenze lentatheli zindaba namuhla eHarare, igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchaze ngokuphawulwe lidale leHigh Court lokunye.
And njalo sithi yikho lapho kuzavumela khona icenge. Nekube sokufana leyi enye indaba eseHigh Court njalo. Eyokuthi ubaba uChabangu le-TRC. Remember uChabangu usebenza umsebenzi lowokanda i-TRC. Not in his personal capacity. Le-TRC ukuthi laba abaqotshwayo e-party bengaparticipate ku-election ekuzakuba khona nge-Saturday or any other date as a proclaim. So i-border ivumile and inkundla ivumelana nathi.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziva uthi baza kuyamelana lesinqumo se-High Court e-Supreme Court njalo bayaphatheka kukhetho.
Thina siyaqhubekela phambili ngomkankaso wethu, sibonile ke i-judgment ephume e-High Court yokuqala ke isithi ama-candidate kufanele emiswe. Esibili ikhulu ivumelana lathi kubani uSengezo emiswe ukwenza any recall of our members of parliament or councillors. Eyokuqala we've appealed against it e-Supreme Court, ama-lawyers azabe fayila very soon. Yikho ke sikhuthaza abantu bethu bonke ukubana ke bebe ready ukuyavota ngesaturday kuby election kuma constituency ala ma election ngenxa yokuba ni judgment leyo ye ngumsindo nje ngumlilo wamaphepha isozi yakwanisa ukumisa ngoba liyakwazi kathi esikhuluma nje eshabalala kuwa 29 sesitholile ama ballot paper yethu sesimelele ukubana siye vota mhla ka 9. Idecision ye-High Court izamiswa by virtue of our Supreme Court appeal eza suspenda i-judgment ye-High Court. Njalo ke kayiso sikwanisa ukumisa ngenxa yokubana i-ballot paper selikhona zonke indawo abantu sebelungiselela ukuyevota. Abantu asibeni ready siye protecta abantu esabavotelayo mhla ka 23 August okuyibo ke okufaneleke bebe bengenile. Kuyatshengisa ukubana eZimbabwe kule ndubo mayelana lendlela esenza ngayo election. Ngenxa yokubana ngeke sibe yilizwe elitshona singeniswa kuma-election siphuma kwama-election at the expense of the taxpayers.
Elinye lamagqwetha kaChabangu umnumzana Louis Uriri uthi okwethulwe ngumthethwandaba we-High Court akusoze kumiswe yikuphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Uthi labo asebevinjwe ngumthethwandaba owe-High Court kabavunyelwa ukungena kukhetho oluzaqhutshwa ngempelaviki Kodwa unkosazana Fadzai Mahere wayeyisikhulumeli sebandla le-CCC njalo omela iMount Pleasant edale lePhalamende wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-X esithi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni ibandla lakhe lingaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Isiphathamandla sezokhetho kukhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, umnumzana uKloyile Silwayigwana uthi sebekubonile okwethulwe lidale le-High Court.
Well, ngisanda ukuyithola kade angayibala ngisho.
Yebo
ba. But we senza nokuyikhotestela khona.
Kulabanye abasola uChamisa abathi wayengazi akwenzayo ngokuba lebandla elingelasisekelo sombuso ngesikhathi kungenwa kukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi. Bathi lokhu yikho okwenza uChabang wangena emthanjeni webandla leli wenza uMathanda. Okwamanje bathi uChabang kukhanya enguye osezibambe esidukwini kubandla le-CCC elilakho ukubhidlika ngokuya kwesikhathi. Abasekela uChamisa bathi lizavuka lithi khwatshu ibandla leli njalo uChamisa uyakwazi akwenzayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseHarare e-High Court, ngingu-Anastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sevumelenelo sowabo weLebotswana umongameli Mokgweetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo samapassports ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Umnangagwa wazise lokhu ekweLebotswana emhlanganeni weKhusi Ideas Festivals oqhutshelwe eHebron ongene nguyelo Masisi. Inyathelo leli liza ngesikhathi iningi likhala ngokukhwela kwembadalo yokuthatha ama-passport eZimbabwe. Nanka amazwi kaMnangagwa.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here. And we have agreed, I can announce, we agreed that from now on,
bengikhuluma lomne wethu lapha ngemva kokuba ethule umbiko wakhe. Zavumelana ukuthi kuqala nje kathesi sizatshela iziphathamandla zamazwe ethu ukuthi akumelanga kube le mibuzo ngokuthi abantu bangena njani emazweni womabili. Sivumelene sikunanzelela ukuthi siyinzalo yase-Afrika emele ingene nje emazweni eBotswana, Zambia, Kenya. Kudala sasingabantu banye, kwasokusiza abelungu basehlukanisa ngokufaka imingcele. Akumelanga sivumele ukuqhubeka sehlukaniswe ngalindlela. Kumele sivule imingcele abantu bethu bahambe bekhululekile.
Borders among ourselves and move freely.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ekweLebotswana namuhla. Umphathi ntambo obona ubudlelwano beLebotswana lamanye amazwe omnumzana Lemohang Kwape uwafakazile amazwi kaMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abasebenzayo eyebulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Deborah Mukasa.
Kuyinto enhle njengathi thina ama-informal traders ukuthi sizabe sesiquma sisiya eBotswana siphenduka njengamazwe phela ku-SADC countries. Into vele siyikhangeleleyo ukuthi ngasisebenza njalo singasebenzi kanzima singavakatshelani kanzima engathi sisempini siyalwa. So lokhu kuzasincedisa kakhulu ukuthi njengobana ngapha sokulokuthi ama-passport asekhwelile thina ngapha sabe sesithaba ngoba uzokusihluphe ukuthi sadingela amapasipoti sabe sesicrosa kuphela sisayenza ibhizinisi labanye bethu abeBotswana. Ngibe sengikhuluma njalo ukuthi uhulumende wethu ngenxa yekwenza khonoko kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi esiconsulte njengobana bekhulumele bengabo uhulumende khona ngale bakubona ukuthi hhayi kufanele. So kumele siconsulte phela sibone ukuthi singahamba njani. Engxenye khonapho kuma-policies zona lawo sizathi sesichaphile sesiphenduka lemkunguru yethu kuwe kanya zokutuwa hai soko meleli title kumbeni soko meleli belezi ngati zokuti libuye lempata mkutu kutu yetuza lisivelesi ya mbile ngali. So it's a big challenge ndio bana bevumile so umelezi wazi ukuthi sichapa kuphela sisi avakacha sibonana lezihlobo kumbeni sichapa sisenza futhi open ukuthi soku open for ama business yetu yini njenge informal sector kumele lakho sikubone lama policies zecace ekwazi asifuna ukuthi sibanje emoyeni sesithabile sothi hayi kwavunyelwana lokho ukuthi so konke okuvunyelenweyo kakubhalwe phansi ku white paper okuzothi kusisebenzele njengabantu abazisebenzayo njalo sibone lokuthi kuyini esikuvunyezwayo ukuthi siphume lakho.
Kukhona yini okunye elingafuna kulungisiswe ukuze njengabantu abathengisayo lisebenze kuhle lenelise ukuda impahla emazweni achiyeneyo?
Siyananzelela ukuthi eZimbabwe lapha silamanye amazwe esingcelelane lawo esiyenza lakhe njengabe eMozambique anje esile Khomesa. Ikhomesa into ebalulayo kule chat yangone ebalulayo ukuthi singenisa impahla ezinjani ezisiyathengiswa singene lempahla ezinjani sibuya ngapha eZimbabwe. So ikho ngikhulumile phambili ukuthi so kumele konke khona lokho kucace ukuthi njengathi thina esiku business siyavunyelwa yini ukungena ngezithupha zethu sihambe sizothengisa izinto zethu. Njalo kufanele ukuthi amazona lawa ama SADC countries ebe lento i1 esivumelana ngayo like njobana umeluthi nxa usiya ngeboda yangapha emtare kule ekhomesa ebakhona esincedisayo ukuthi kuyini lalokhu lalokhu esikufunayo ngapha eSouth Africa kula leBotswana kula. So njoba namazwe enjalo wonke singama SADC countries so kumele sibe lomthetho 1 ozasincedisa njengathi thina esisebenzayo sicross amaborders sisiyathengisa siphinde siphenduke. So kufuneka imithetho sibile eqinileyo sawamukela sibile lomcabango abawenzile abadala ukuthi ama-passport and sinanzelela futhi ukuthi ngapha thina eZimbabwe ama-passport ebesekhwelile akhwela mhla ka-1 January. So nxa ekhwela thina kithi is a plus ngoba akusasihluphi kodwa ngaphela wonke ama-country zona la esingcelelane lawo oZambia, South Africa, labo Mozambique ngaphela bahle beyenzela kuhle kufanani kungabi lelizwe eliyi-1 ukuthi namhla ngijiyile i-passport sasase ngikhanyele eMpumalanga sokumele ngithwale i-passport sasa ngikhanyele eNtshonalanga sokumele ngenze lokhu lalokhu.
Unkosikazi Debra Mukasa ngowenhlanganiso yabantu abazisebenzayo eBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-HIV kanye lokuphila lomkhuhlane we-AIDS zikhuthaza ukuthi zingabatshi iphandle abakhubazekileyo kunhlelo lezi. Ekhuluma le-Studio 7 esemkhosini walonyaka owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo esebenzela esibhedlela seCholocho umnumzana Mthabisi Ngwenya uthi inhlelo ezinengi ziyababandlula.
Ngibona kule nhlanganiso eziningi kakhulu ezikhona lapha ezivela emazweni athiyeneyo kwizwekazi lethu le-Afrika lapha ezisebenza kakhulu zilwisa ukuthi ziqede ubhubhane lolu ole-HIV and AIDS e-Afrika lapha. So nginanzelele ukuthi abantu bafake amakhanda abo ndawonye ekutheni lowo mkhuhlane wehle kakhulu kusiyafika umnyaka ka-2030. Sengiyifunde okuningi lapha lanxa nginanzelela ukuthi kukhona okunye okusilelayo lapha laphayana.
Lumhlangano uqhutshwa phansi kwendikimba ethi AIDS is not over, address inequalities, accelerate inclusion and innovation. Ubona sengani indikimba le iqondile nna nxa sikhangela abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indikimba iqondile yona ngenxa yokuthi injongo yena leyo ukuthi ukungalingani kwamathuba abantu kulungiswe ikakhulu manje wasithi sikhangela abantu abagogekileyo. Izikhathi eziningi amathuba alingana lawo abantu abanjengathi SDC right kawalingani. So inhloso enkulu yena leyo ukuthi amathuba kuzanywe ukuthi amathuba alinganiswe lalapho abantu abangaphiwa khona amandla ayeneleyo abantu bewaphiwe lawo amandla.
Sikhangela ukuthi kule nhlanganiso ezinye eziqhuba Kubungulisisa i-research lapana ganye lenhlelo ezichieneyo ubona lezi nhlanganiso zisebenzela ndawonye labantu abagogekileyo na
inhlanganiso lezi emaphepheni lemlonyeni ziyabe zisithi zisebenza kanye labantu abagogekileyo kodwa enkunanzelelayo ukuthi practical ukwenza kwakhona kakubafinyeleli abantu abaphila lobugoga obuchiyeneyo ngenxa yokuthi nxa inhlanganiso lezi zisenza inhlelo ziyabe zisithi lazo zibanakekele kodwa kazifinyeleli ezingeni labo zibathatha zibafake kuzinga elomuntu wonke olempila kahle kube kanti abantu abagogekileyo baba lezindingeko thile eziningi ezidinga ukuthi ungene kakhulu kibo kulakithi kulalaba abantu abanye abangagogekanga lapha so ke inhlanganiso eziningi zikuthatha zibafake kuzinga elilinganayo kangangokuthi nxa zisenza ukucubungula kwabo kabangeni kabayehli kakhulu befika kibo bona bakuthatha ukuthi nxa becubungule bacwayisisa kubona abaphilileyo ulwazi abaluthwalayo lokusela ugoqela la bantu abagogekileyo
sibona konke lokhu okwenzakalayo yikuyini okungaphathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo ukuthi labo baphatheke ngunhlelo
njengomuntu othanda kakhulu ukusebenza labantu abagogekileyo ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi inhlanganiso ezisebenza imisebenzi emihle kangaka zijonge sibili ukuthi ziyehle ziyefika kwizinga labantu abagogekileyo ngoba nginanze ethivini lakhona lapha engikhona uyikhasa balutshwani kakhulu abantu abagogekileyo abakhona khona lapha abanye engike ngaxoxa labo lapha bakhale ngokuthi bona ukuza lapha kuyababizela indleko eziningi ngoba kuyakumele yena abhadale imali embhasini iwheelchair yakhe layo ibhadale imali ebhasini so kwenza ukuthi kube nzima ukuthi befinyelele lapha abanye bakhala ngokuthi bengaze befinyelele lapha kabananzelelwa ukuthi bakhona kangangokuthi le thuba labo lokuthi bakhulume liyadliwa ngezinye inhlelo so ngicabanga ukuthi kuyadingakala ukuthi inhlanganiso ziyenze inhlelo sibili ezijonge ukungena kibo abantu abagogekileyo ezigabeni zibavumbulule lapho abakhona zizwe ngabo ukuthi bathini
lo ube ngumnumzana Mthabisi Ngwenya olwela amalungelo abagogekileyo njalo esebenza esibhedlela seCholocho ephathisa abakhubazekileyo Kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisethiswa icala lokutholakala zilabantwana abalitshumi lane abavela eZimbabwe abangelamaphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Abasolo abatshela amapholisi ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo. Lokhu kuzangemva kokuba ele South Africa lazise ngempela sonto ukuthi livimbe amabhasi edlula amachuma amane ayethwela abantwana beZimbabwe abangela amaphepha eBeitbridge ezama ukungena labo kwele South Africa. Kodwa iziphathamandla zeZimbabwe zithi kwaphenduswa abantwana abalikhulu kuphela hathi abedlula amakhulu amane. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso Yes, Zimbabwe community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Eqinisweni ukuthi ke into yomthetho isebenza ngokuthi kuthiwe umthetho uthi. Umthetho wase South Africa uthi wonke umuntu obuya eSouth Africa kumele abe nephepha. Mhlawumbe ngenxa yokuthi lathi silenkinga nenhlupho zethu, sinokwenelisa ukweqa umngcele. Kanti kona ngokwakho ukweqa umngcele kuyinto engekho emthethweni. Siyakubona mpela ifindo liyabopheka lapha egatsheni lwase-immigration kakhulu and Department of Home Affairs ukuthi sebefuna ukutshengisela mpela ukuthi bazokugwema ukwenzeka kwe-illegal immigration. Into le noma ingasihlukuluza yabakhulumeli besizwe seZimbabwe community. Uhlupho olukhona ukuthi abantu bakithi bafika besenza ngendlela engavumelekanga. Manje ke lokho kuzofaka abantu enkingeni ngoba iBMA iBorder Management Authority lefakiwe ikhanya yona izimisele impela ukuthi izotshengisa ukuthi yona iya
Abantwana laba mkhwanazi inengi labo singathi ngabantwana ababe besengozini lokho kuthiwa i-trafficking ukuthi bangafika khona ngapho eSouth Africa basetshenziswa imisebenzi yokuganga engayisiyo kumbe ngabantwana ababe besiye bazalini kuphela.
Kona uma ungawukhangela ngelihlo elikhatshana kuyakhanya ukuthi ngabantwana nje abazivakatheleyo abasebevalile kuma-holidays abalanda ikhisimusi. Kodwa-ke ukunanzelele futhi ukuthi ngokomthetho that needs verification ukuthi vele bangabantwana yini abazihambelayo ngoba kungenzeka ukuthi abagangayo laba bangalisebenzisa leli thuba ukuthatha abantwana babadlulise kube sekukhanya ngazathi kunomali yisikhathi esokuvakatha. So abantu kumele sikukhangele nxa zonke lokho.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Impi iqhubekela phambili emadolobheni amakhulu aseGaza Strip lapho okulisana kakubi ibutho le-Israel leqembu labesiPalestine leHamas elafakwa kuluhlu lwabalwa becatsha abedlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist iMelika. Abantu belisiPalestina bona sebedinga indawo zokucatsha njengoba sezisiba nlutshwane ngenxa yempile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Into ebalulekileyo mkhokheli ukuthi thina njengebandla likazaphu nxa sibona into eyenziwa yi-Israel sikhumbula umbhuqazo esilathi sike sadlula phakathi kwawo. So okokuqala siyazwelana labantu bonke ababulawa yi-Israel kungakhathalekile ukuthi ngabantwana, ngomama, ngabadala, ngabagogekileyo. Okwesibili thina njengozaphu siqakathekisa ukuthi aluba kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane, kukhumelwane umlotha, kutholakale amacebo lamasu angenza ukuthi okokuqala abantu bangaqhubekeli phambili besifa, number two amazwe la abe lobudlelwano obuhle.
Sibone kusiba lesivumelwano esike samisa impi okweviki nje eyodwa. Ngombono wenu libona ngani kungaba lokukhulumisana na okungakhumisana umlotha okungaba semaduzaneni sikhangela okwenzakalayo konke lokho?
Ilanga elilodwa nje, usuku olulodwa nxa kule ngxabano is a very long time, isikhathi eside kakhulu. Mina ngokufisa kwami njengoba sike sabona kuke kwazanywa impi yami okweviki elilodwa khona kuyana kule nhlansi lo mthonselanyana ukuthi abantu laba amazwe la angenelisi ukuhlala phansi akhulumisane. Khona kuyana kuyasinikeza ithemba ukuthi mhlawumbe kuzaphinda kwenzakale impi ingame okwesikhathi esifitshane kodwa ime okwesikhathi eside. Ayikho okubalulekileyo. Okunye okungasincedisa ngokubona kwami yikuthi amazwe amanye aphumele egcekeni agxeke okwenziwa ngu-Israyeli noma ilezi zatho zakhe, bamkhuthaze u-Israyeli bamfake ekhoneni ukuthi kube lokulungiswa okukhona phakathi kwamazwe la axabanayo. Yikho okungasinika ithemba lokuthi kungaba lesisombuluko esihle kakhulu. Kodwa isivumelwano esokhuluma ngaso yinhlansi lomthonselanyana ukuthi hayi ithemba likhona sibili.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olandela ezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu. Kulandela isinqumo sedale esibika ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu lelungelo lokuvimba amalunga e-TRPC axotshiswa edale lephalamende ukuba engangeni kukhetho lwama-by-elections, kulabanye abathi umnumzana Chamisa nguye owadala ukuxokozela kubandla leli, kukanti kulabanye abathatha icele lake. Ake sizwe umnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-TRPC exoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Sifisa ukuthi asilabo ukhokheli othi ku opposition kanye la ku ruling party lokho esikubona namhlanje kokungafanana kwenzakale into okufanele bana yavikelwa so kuswelakala abathungameli abale foresight however kulaloko kuthiwa i-subversion of the will of the people kwese sikubona nama-political matters asejikelwe emakhothi kusazakala ukuthi leza by outcome ethile ezabenefita political individuals or political parties which is very unfortunate
babangwenyu uyamuzwa lapho uyakhuluma umlalazi phosela kuba
ngiyatshela la ngodaba lama-leaders ngoba phela i-ZANU-PF ubugebenga lobudlwabudlwamu buhambelana lokungazi i-democracy njengoba thisa ukusubvert i-democracy ngibona ngathi mina loba ngaye kuthiwa kulomongameli ngibabathungameli abeqiniso ku-opposition nxa bezele befuna ukusebenzisa idale ukuthi bazuze iy'nqumo zalamaophethi zabo bayakwenza so kutshengisela nje ukuthi khona lapha vele sesegangeni siyidangu akula muntu ongiqembu elibusayo ozimiseleyo ukulandela isisekelo sombuso so kukhanya umuntu yazenzela akufunayo la majaji labo bakhanya mpele sebesokukhanga lolu hlangothi lakho lapho abelame khona kungaphi ngibona ngathi mina sokuzitshengisela vele ukuthi hhayi i-democracy vele lapha ezimbabwe kayisekho
ye lapho-ke mlalazi okunye okukhulumileyo siyamuzungwenya uthe kungana kula bakhokheli abaqodo lapho uthi-ke ukuthi umnumzana uChamisa kungazani ukuyatshelela yini kunokho ukuthi abuse iqembu lakhe usithinda
ubaba uNgwenya siyavumelana simile ukuthi into xa i-democracy ayisekho ezimbabwe and lo muntu oyi-amatha kupolitics yasezimbabwe uyakwazi lokho ukuthi lokho akusekho njalo le nkundla ezomthetho ziyasetshenziswa ku-politics ukuthi zilethe ama-judgment athile uma ngithi mina uhlupho lwethu lu-involva i-leadership yikuthi uba kungwenya enje uma ungambuza kakuhle kule zinto abengazenza ngcono or abekade ngeke azenze alibane bethungamela ngikho ngifithi abathungameli bethu labo uma be-accepta i-criticism from us yikuthi bekufanele benze ngcono ngoba linto eyenzakala namhlanje kayiqali simbonile uMonzora bekufanele sazi angithi bathi ngesikhiwa once bitten twice shy vele uhle wazi uzakhumbula dube lawe ngwenya ukuthi sikhula umntwana wayesekelwa abamba ilahle ukuze azi ukubana liyatshisa akusalokho ngasoze avali bamba so lathi ilahle fanibanjiswa uMonzora sasesirelaxa sesiza la nanku sokuvuka othaba sasa kuzavuka bani ngoba isilwane esiyi-ZANU-PF siyasazi la maqhinga abo lobuthakathi babo siyabazi
kodwa-ke babangwenya khonapho-ke nxa sikhuluma-ke ubona ngazane uChamisa uphandliwe yini lapha kwezombusazo kuhamba njani
kungenzakala phela anti thina siyazi i-opposition besebenza ukuhle bebambeni kodwa ungazikhangelisise ukhetho lungakaqalisi vele kwathi okulenyinkenke iyayivela ikhona kuthiwa khona hhayi kwakuChamisa sezenza umuntu oyinduna oyenza konke eyedwa ungazilalele bekhuluma obithi obabuncube labane esadvesi bajele uyenza ukuthi kungathi akula lizwi elibambanisa abantu akula muntu ophethe njengokuthiwa umlalazi ukuthi nxa kwakuyini ngangizadinga ezindlela zokuthi ngoba vele nxa sokuthe khona i-ZANU-PF silamandla okungena eqembini leli ilidilize kwakungafanelanga ukuthi yena uchamisa thina ngesikhathi sokhetho okwakhathesi akula nto ezakenzakala vele sizathina kuzakhala intonga kukhala isicathulo sami lo nyaka abantu babecabanga ingcino ukuthi kulenisitedeti ezasetshenziswa so kuqakathekile ukuthi laye azikhangelisi sebona ukuthi hhayi lesi isikhathi sokufunda alisethelijapha bhele isikhathi sokuthi afunde abona ukuthi asebenzelane lo muntu wonke ukwenzela ukuthi kungakhuli ukukhula ethile ubona khathele
ye khonapho-ke mlalazi kanye ngazani lapha uthi uChamisa kumele azinokwamakhwapha ngoba lokhu yikhonkane kuyahlupha lawo ngani uyakhonapho-ke
lelo liqiniso ngizasebenzisa ibala lesishona ngazi umele liyalazi abalaleli bayalazi kuthiwa yibumbimbindoga ungavele uyenze leyo nto awuyindawo ungafuna ukuhamba wedwa okufanele kwenzakale ngalesi sikhathi ukuthi kufanele sizibuthe njengabantu sisebenze ndawonye sibe yimbumba that way sizanqoba.
Yebo, selokugcina babangwenya.
Isimila sesihambile madoda. Singakhali ngesimila sesihambile. Ethini sizabuya. Nxa sizithize sisimila, hathi kasayi silungiselele. Yenzele ukuthi kwazakale ukuthi nxa kungangena inyoka endlini, ingakhandwa kanjani.
Lapha lizo mnumzana Rejoice Ngwenya exoxa endaweni yelo Fortune Mlalazi bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.